Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 18 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Kulabantu abathathu njalo ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhuphule inani lasebedliwe yilo mkhuhlane laya ku-135.
Akusela muntu oku-MDC osafe. Ngiyakwazi ukuthi kule instruction yaphiwa ijoko.
Ziya zisanda inhlanganiso esezethule imbiko zisola uhulumende we-ZANU-PF zisithi uwephula amalungelo njalo zisekela abafundisi besonto yeRoma phezu kwembiko efanayo.
Ma ungayibona isihlanya njengeyethu lokhu kutshengisa ukubana umkhono ma umangakuhle.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhuphuka kwe-inflation kuveza sobala ukutshabalala kumnotho lanxa nje uhulumende esithi sokulobubelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kukhulu elilamatshumi amathathu lanhlanu 135 ngemva kokubhubha kwabantu abathathu. Ugatsha lwezempilakahle luthi oyedwa wabantu laba ngowakobulawayo. Omunye ngowemashonaland east kuthi omunye njalo ngowemanikaland. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamatshumi amane lasikhombisa 47. Abahlanu babo bavele lawo kwele South Africa kuthi abanye bonke bawuthole khonapha elizweni. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane we-coronavirus selokhu waqhamukayo kuleli likhwelela yaku-5308. Abafunyanwe sebesindile izolo njalo bangu-1756. Lokhu kukhuphule inani lasebephilile layaku-3848. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-25,659 ezwekazi le-Afrika njalo wahlasela abangu-1.1 million. Emhlabeni jikelele usubulele abangu-775,536 njalo wahlasela abangu-21.9 million. Ziya zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezethule imbiko zisola uhulumende weZimbabwe zisithi wephula amalungelo oluntu njalo zisekela abafundisi besonto yeRoma bona abahlambazwe ngumphathintambo okwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa. Ngemva kokuloba incwadi zitshela uhulumende ukuthi kumele ekele ukuhlukuluza uZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe phezu kwencwadi yabafundisi laba abayilobe phansi komanyano weZimbabwe Catholic Bishops Conference ngolwesihlanu. Besithi uhulumende wakhe kumele achiyane lokwephula amalungelo lokuhlukuluza uZulu. Unkosikazi Motswangwa ucunule abantu abanengi ngokuhlambaza abafundisi laba esithi balomoya kaSatane. Ukhethe njalo umkhokheli weZimbabwe Catholic Bishops Conference uArchbishop Robert Ndlovu esithi uzenza yena isikhulumeli samaNdebele wona athi malutshwana elizweni kanti njalo uthi amanye awo azenza angcwele. Lanxa incwadi le yasayinwa ngabafundisi abayisikhombisa, umutswangwa ukhethe uNdlovu wamqamba ngegama esithi uzama ukulwisanisa uZulu weZimbabwe ngemihlobo ngokukhuluma ngodaba lwegugurahundi. Unobhala kugatsha lokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uveze ukuthi umnangagwa uza kwethula umbiko ojulileyo ngokuphathelane lalincwadi namuhla. Inhlanganiso ezimela amaKristu emhlabeni jikelele ezivalisa iWorld Council of Churches, iWorld Methodist Council, iWorld Communion of the Reformed Churches kanye leyeThe Lutheran World Federation zethule umbiko zibambene izolo zisithi zima loZulu weZimbabwe njalo zisola ezithi kwephulwa kwamalungelo nguhulumeni. Inhlanganiso zakuleli zona ezifana leZimbabwe Christian Alliance, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Council of Churches lazo zethule eyazo imibiko zisekela uArchbishop Ndlovu leZimbabwe Catholic Bishops Conference njalo zicothoza umnangagwa phezu kwamalungelo. Sixoxele umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance enyakatho yemaNdebeleni njalo emela iPinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Incwadi leyi sibisibi nxa ngiyikhangele hayi kayifanelanga ukuthi ibe incwadi evela kuminista welizweni, ngoba nxa kuminista ezakhangela ukuthi khona amaNdebele malutshwana angikwazi ukuthi yena ongumhlobo bani, angikwazi njalo ukuthi unguminista wuphi. Mbona ngani sokusitshengisa nje ukuthi khona lokhuyana okwakubhalwe eBhayibhelini ukuthi menemene tekeli phasini, kubhaliwe emdulini ukuthi khona lobu bukhokheli kabusekho sobuphelile, yikho engibona encwadini kaZwangu.
Lithi lina abantu babotshwa mahlayana okugoqela abebandla lenu njalo abanye ngabazingelwayo njengenyamazana, kodwa uhulumende uyakulandula lokho uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo.
Ngikhuluma kanje Gomo, amalunga awebandla lethu angasalali ezindlini zawo, aselala eboda ebaleka ehlala egangeni kangikwazi lokuthi mangaki. Bengikhuluma labangane bami abebandla lethu koBulawayo abangasakwazi ukuthi ezindlini zabo kunjani. So ke siyakwazi ukuthi khona lokhu bekusenzakala isikhathi eside, banenga abantu asebebulewe, banenga abantu asebe hlukuluziwe, banenge abantu abalokhu bezingelwa kodwa bezingelwa nguhulumende. Uhulumende esithi kakwazi, baqala besithi bona i-third force, kabakasitshela i-third force yakhona nanamhlanje ukuthi yiphi. Uhulumende lo ucabangela ukuthi yena angakwanisa ukuthi khona abantu bonke ebaxotshe emizini yabo, ebaxotshe emakhaya abo, and then besokulunga abantu bonke bevume bethi ku-right khona lokho okwenzakalayo. Kodwa into eyenzakalayo yilokho, akusela muntu okuMDC osefu. Mina nginjenje Nkomo ngakutshela ukuthi khona ngiyakwazi ukuthi kule instruction yaphiwa iJoko, iJoint Operations Command, ehlanganisa amapolisa, ehlanganisa ama-CIO, ehlanganisa amasosha, ehlanganisa amagadjeli, eyathiwa khona wonke umuntu owaphuma esipoliseni, owaphuma ku-CIO, owaphuma esibuthweni, owaphuma ekusigadjeli angabonakala lapha abonakala khona kabotshwe evalele jele. Lokho kuhlanganisa abantu abafana lami esikupolitiki, but kuhlanganisa njalo abangekho la kupolitiki.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumgcini sihlalo weMDC Alliance enyakatho yemaNdebeleni njalo umela isigaba seBinga North edale lePhalamende. Siqoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule elaye osole amazwi kankosikazi Motswangwa esithi ngawokwehlukanisa abantu. Kodwa uGawule uyakulandula ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okwenziwa nguhulumende.
Umbiko kaMtswanga lo ngiyazwa nje lapho engihamba khona esigabeni sethu ngapha kwele Mandebele awumuhle, umubi kakhulu umbiko owethulwe nguMtswanga. Ngombiko odala inzondano phakathi kwelizwe, phakathi kwemihlobo, umzondano lobandlululo lobubi okungahloniphani kwemihlobo yabantu phakathi kwelizwe. Yebo phela kuyaziwa ukuthi kule mihlobo emikhulu kule minye, kodwa thina singabantu beZimbabwe uNkomo wathi singakhethani. Xa useMtare usekhaya, xa useTsholotsho usekhaya, xa useBaitbridge kona le usekhaya, xa useChipuriro kona le usekhaya, siyinto yinye singakhethani ngemihlobo. Lokhu kwehlukanisa abantu, kuvi lokhu kudala uzondano phakathi kwabantu. Akufuneki lokhu, njalo akumelanga kuphume kumuntwini ongucabinet minister ukuhulumende. Uhulumende ngeyabantu bonke, abantu bonke elizweni bakhangele uhulumende, kungakhathaleki ukuthi ngabapha bamabandla azombusazwe, kungakhathaleki imiphi imhlobo, bonke abantu bangaphansi kukahulumende. Uhulumende umelethi nxa ekhipha into ibe yinto. Umbiko wethulwa kuhulumende ube ngumbiko ophilisa abantu, ungabe yimbiko olimaza abantu bathiye belimele. Asikufuni lokhu, inzondano udala inzondano phakathi kwesizwe. Angikwazi ukuthi kuthethe ngabo ukuthi kumele bani, nxa kuyikuthi into ayinikiwe ukuthi ayikhiphe. Into le iyiphoyizeni, into le ayikhiphileyo umama lo.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo ke babagawule nguhulumende, ngoba kukhanya yini lodwa izanu elikulandulayo lokho. Kodwa sebekhulumile abangane benu ku-African Union, i-ANC. eSouth Africa isikhulumile, inhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo, i-United Nations.
Akuna phanjaniswa kwelungelo loluntu. Ngithe kathi ulungelo loluntu nxa likhangelwa mntungameli ungicolele, kathi luqalisela ngaphi ukumezwa? Asikhangele into abantu bona ababe sebebotshwa belandelelwa bayenzeni phambilini. Abantu bahamba besenza izinto zobudlova, behamba bediliza ama-properties, becashe ngemva komademo ukuthi bayademonstrata, bethi bayenza ama-peaceful demonstrations. At the end of the day, ibahamba bediliza izinto beyenzeni. Umnangagwa besebukela ilizwe lisitsha ashaya izandla. Akwenzi lokho, akusazokwenze vele. Ngitsho akusazokwenze. Umnangagwa umele avikele isizwe seZimbabwe, avikele ilizwe ezidloveni lezi. Uyezwa bekhuluma manga kuphela bereport izinto. Khangela ama-G40 la ngaphandle kwelizwe ukuthi akhuluma manga kanjani ngohulumende wethu. Besebenza le-MDC Alliance laba bantu abasizondayo.
Umnumzana Belief Kaule lilunga lebandla lezanu PF. Siphinde saxoxa njalo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo.
Awuqali ngaye uMonica Mtswanga. Ndizakhumbula ukuthi ngo-1998 uJoyce Mjuru esesengu-Minister of Post and Telecommunications, lapho ubaba uJoshua Nkomo sethe uStrive Masiwa kanikwe ilayisensi yokuvula ibhadi njengehlelo lokuthi abantu bathole indlela zokukhulumisana. UJoyce Mjuru leso sikhathi wathi yena uJoshua Nkomo is insane, sekukhule kakhulu ngezindlela wayesitsho ukuthi makangalalelwa. Ukweza ngo-2010 sabona uSekayi Holland wayengu-Minister of Organ and National Healing emele ibandla likaTswangirai la ekhuluma eseMozambique esithi yena abantu bema-Tweeland ngama-cattle rustlers, okhokho bethu batshontsha inkomo zabo. Sathi yebo sikuzwile. Kathesi sizwe ke sometime last year u-Energy Mtoti esengu-minister ka-ED wathi yena abantu bema-Tweeland bangama-foreigners kwele Zimbabwe. Kathesi ke sesizwa uMonica Mtswanga laye ekhuluma lokhu, kuyasicacela ukuthi laba bantu baya bekhuluma lokhu okuyi-position yabo ngamabandla abo, ngoba kasiboni inkokheli zabo ngemva kokukhuluma kwabo beba-reprimander or bebasola kumbe bebajezisa ukuthi bakhulume izinto ezikhoza lokhu abakuthi i-division elizweni kumbe i-tribalism. Njengoba bekhuluma bona laba bantu abantu mabe khuluma la amazwi kibo kayiso tribalism sina ngase sikhuluma ukuthi hayi sincindezelwe abantu laba ke basiphathi kahle siyabotshwa sikhulunywe kabi kuthe si tribalism kodwa ke hayi kuyasinceda akukhulumile uMonica Mtswanga ngoba labantu bakithi akade bele belief emaphathini lakho kelevele Harare so usithi dve ukuthi hayi thina sikhuluma tribalism kodwa sikhuluma lokhu kanye abayikho bona abantu bempumalanga abathi sikho khona kungakhahlalekile ukuthi iZANU-PF kumbe ngabantu beMDC
ngokubona kwakho kuyini okungakubangela ukubana uMtswanga aqambe uArchbishop Ndlovu phakathi kwamabhishopu angu-9
kuyabonisa ukuthi uNdlovu njengomuntu ovela kwele Mathebeleleni abantu basempumalanga vele bahleli bengasihloniphi bekhuluma kubi ngathi ngoba bekumele ukuthi athi nxa esola asole bonke ama-pastors la kade khona kodwa usingle out uArchbishop uNdlovu ngokunanzelela ukuthi mhlawumbe nxa ekhuluma njengomunye mhlawumbe okhulume high position yakhe but ekhuluma emele i-board yalama church sokungani ukhuluma into yobundebele whilst ube yena ubeveza iposition yeboard yama church njalo eveza mhlawumbe lobuhlungu abantu beZimbabwe abaphakathi wabo
uMnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esixoxa khona ngokuqansa kwenani labatholakala beleciwane le COVID-19 eZimbabwe saphatha njalo udaba lokwephulwa kwelungelo labethula izindaba elizweni amalungelo awentathele izindaba ayahlonitshwa na elizweni mthokazo muhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 ntambama lilami uMaigobe.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto kumbe inflation ngesingisi isuka ku 737% ngonhlangula isiya ku 837% ngenyanga edluleyo kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka ujabalala lanxa nje uhulumende esithi sokulobubelo. Ukukhwela kweinflation lokhu kuza ngesikhathi kulokufuthelana elizweni iningi lisola uhulumende weZANU-PF lisithi usehlulekile. Kodwa yena uhulumende uthi umnotho udilizwa izijeziso lezitha ezizama ukuphehla umvukela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Ungakhangela inflation endaweni eziningi bayisebenzisa ukukhangela singathi indicator yokuthi economy yanga ma ungayibona isihlanya njengeyethu lokhu kutshengisa ukubana umkhono ma umangakuhle njalo ukuthi usithi kungabe kuyikuyini kungabe kubangelwa into eziningi ezijiyeneyo okusukela uhulumende ukusebenzisa kwakhe imali ukuwa imali yakithi esithi sindo sezimdola ngevingi njengoba sezihlala sizitshintsha irate ku-exchange foreign exchange auction. So ungananzelela ukuthi imali ethiwa ngevingi utshengisa lapho i-economy lapho eyakhona kunzima kathesi ukuthi singabe singathi siyakhangelela ukuthi inflation iza kwehla ikakhulu ungakhangela obunye ubuzima obulethwa i-lockdown ye-COVID njalo kusukela ukuthi loba abalimi bethu abalimanga bavuna kweneleyo okuthukubana soqhubeka lokho esithenga phandle kwamanye amazwe lapho le mali yangone ukuthenga singelayo.
Ukukhwela kweinflation lokhu shoko kuza ngesikhathi uhulumende esithi umnotho usuzinza kanti njalo lentengo yezinto isihlaliseka. Yebo buyabonakala yini lobo bufakazi?
Eqinisweni esingalitshi kubana kusase masinyane okusase kuseni kakhulu ubana uhulumende abe sitsho amagama anjalo. Yebo silakho ukunanzelela ukubana kungani kusiya kustability endabeni zama-prices ngenxa ye-foreign currency auction flow njalo lama-rates ungananzelela aqansi ngendlela athi qansa ngayo but lokho asikho ma-indicator amakhulu atshengisa ukuthi i-economy sisiya ngapha.
Umnumzana Rejishoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla eNew Zimbabwe ithi iZimbabwe Electoral Commission isilungiselela ukugcwalisa izikhala ezachiywa ngamalunga eMDC Alliance edalele parliamente ngemva kokuxotshiswa kuleli dale iMDCT. Inkundla yezimlive yona ithi umsakazo weZBC ususe umhleli wawo uGilbert Nyambavu esikhundleni lesi wafaka uAlson Mfiri. Soku isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibona libantu baka Studio 7 sathanda ukukhonza kini uGibbs Untungamile uChris Gande labojonga nje ngisidayi indaba lesinikazana bafowethu yazi zimnandi okuthi nganoma kuthi Studio 7 ilale ilalelwa ngemali bese ngayikhipha leyo mali okhuluma ngoJosephati ePlumtree. Ngisathanda nje ukubeka uvo lwami impela kulezi ezenzakala ezweni. Liyabona abantu bakithi ngempela ngempela izwe lakithi liyabhubha njalo kakulamholi oqotho kuruling party goqela nakumabandla aphikisayo. Eqinisweni ngempela lo baba kaSimzondi impela ubaba omnangagwalowo hayi uyehluleka abantu usokubona ngishona ingane encane ukuthi upresident uyehluleka abantu akazi nokuthi abambeni usexosha amaminista wenza lokhu ukuyabheka nangale kuMDC ibambe ngakho isikhalo okufanayo omonzora labo bayayibeka ehlalweni bagxotsha abantu kambili izwe lizolunga litini ngempela ngempela mina sengifisa ukuthi ngakuthiwa kuyenzeka kiyo izanu phakathi kwayo khonapha nje umuntu mhlawumbe ongahola leli lizwe ngoba ukuthi MDC ingaholi lizwe mina ngibona kuyinto engaphumelela abazame nje khona ukuphenya khona kiyizana bakhetha omunye umuntu. Ngiyabonga abantu bakini.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Sidwele nzima emazweni lapha siyahlupheka, abantu siphelelwe imisebenzi ngobuningi bethu. Sithi ukubhekana le corona le, sithi ukubhekana le ndlala, sithi ukubhekana lomnankagwa lezanu PF labantu bakhe. Abantu abangavumi lutho bathi ilizwe liraiti eZimbabwe, kodwa still abantu bathwele nzima. Abantu kasi sakwazi ukuthi kuphilwe njani. Angithi kube nga ilizwe liraiti kube siyasuka sibuyela ekhaya, kodwa ekhaya ke kuba kuba ngcono uma uvuka udobha leyo khabishi olo uthi ungayidobha estradini udle kungcono ekhaya ngekho uyidobhe. Kodwa into eziswa ubuhlungu nazi kulabantu abafundileyo ekhaya abalama-degree lapha abasuka labo sebesiyazama impilo eSouth Africa, kodwa ilizwe lona libuswa ngabantu abangela sithupha sika-grade 7, umuntu ongela sithupha sika-form 4 umnankagwa lothi wenga, abantu abangazi lutho. Okokuthi kube nga laba bantu laba bayafakwa ezikhundleni zabo laba bantu kanti umsebenzi zwabo yini bengayazi lutho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kweliSudan achithe inkulungwane zabantu ekade betshengisela izolo bekhumbula ukubunjwa kohulumende wenkazatho nyakenye, njalo besithi uhulumende lo kumele agcwalise izikhalazo zabo ngokuphangisa. ELeNigeria lona lithi selizavumela ukuphapha kwendizamtshina zakwamanye amazwe zingena lokuphuma kulelo lizwe. INigeria ibivale amagceke ayo endizamtshina ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umhlangano webandla eliphikisayo lamademokrasi okukhetha umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi ancintise emelele libandla kukhetho lokudinga umongameli owe-convention uqale izolo. Umhlangano lo uzaqhutshelwa kumabonakude ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 uphela ngolwesine. Abazakhuluma kuwo bekhuthaza uZulu ukuthi avotele uBiden bagoqela owake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama. I-convention yama-Republicans yona iza kwenziwa ngeviki ezayo lapho ibandla leli elizakhetha khona umongameli Donald Trump ukuthi laye ancintise elimele. Ukukhethwa kwababili laba kuza ngesikhathi sokudonselana okukhulu phezu kokuvota ngeposo kulokuya kuma-polling stations okuyinto ebivele isenziwa. Kodwa uTrump uyakuphikisa lokhu esithi kulakho ukwenza kube lokuqilibezela kulolu khetho. Kodwa abanye kubandla lakhe lama-Republicans labe bandla lama-Democrats kabavumelani laye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Msakazi, uyabona kundaba yokuthi abantu bavote ngeposo, ngivumelana laye kakhulu Trump lapha ngoba ama ballot papers lawa kusho ukuthi azadlula ezandleni eziningi from umuntu voter ayojikela eposo. Abantu abathwala lapha kunikeza ithuba lokuthi nxa ngabe kukhona impehlani thize kumbe oguluva thize lapha abangakwazi ukuthatha okungamaphepha ayiwongqo okuvotelwe kuyo ngabantu bafake wabo bona abazenzele wona bavota. Kulula ukukwenza lokho xa kusetshenziswa i-postal voting. Kukanti mina ngingumuntu oweza ama-computer ambe i-technology, kulula kakhulu ukuthi abantu mhlawumbe bengavota online. Njalo kulesinye isizathu abasesikhulumile lapha esokuthi kuzadingakala imali ukuze lokho kube yimpumela. Mina ngivumelani lakho lokho ngoba kutsho ukuthi nxa kusetshenziswa i-postal voting imvulophu ngemvulophu iyakhokhelwa, yiyo phela imali le edingakala ukuthi kupostwe. So leso sizathu ngibona ngathi isizathu esingelasisindo esesiya eqinisweni singathathi icele noma elama Democrats noma elama Republicans ukuvota nje ngokuthumela incwadi. Ngibona kuyinto engalunganga kakhulu, akusinto engathi isindile ekutheni bese kungenela isandla esingayisiso, isandla sendwangu.
Bakhona abathi ukhetho lulakho ukuphazamiseka nxa uhulumende engasaphanga iposo imali yokuthwala amavoti ngoba abantu abaningi bakhangelele ukuvota ngeposo njengoba kulomkhuhlane we-coronavirus nje.
Kungumsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi abantu bavote through i-post office. Yindaba singasebenzisi i-technology, kusetshenziswe i-technology, kulula lokhu kakhulu. Abantu bengahamba kuma-community halls bayevota lapho kwezigxingini zebe zimisiwe laphana kulesikhala phakathi kwazo ukuthi hayi abantu kakudingeki ukuthi baze babuthane. Kungenzeka lokho kube yimpumela. Ngibona ngathi mina kukhona lapha okungacaci kahle inxa zombili.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo okukhuphule inani lasebedliwe yilomkhuhlane laya ku-135. Ziyazisanda inhlanganiso ezizimeleyo ezisekela abafundisi beRoma bona abathi uhulumende weZimbabwe wephula amalungelo. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma phezu kwalolu daba namuhla. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhuphuka kwe-inflation kuveza sobala ukutshabalala komnotho lanxa nje uhulumende esithi sokulobubelo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.